Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo emelika elamademokrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Diwanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwemelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elama democrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyithoba mnembili. Kodwa ibandla elibusayo elama Republicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudalele Senate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale lehouse lele Senate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamademocrats kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lama-Republicans lizasebenza lama-Republicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho loma midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu besibukele sonke lapha ku-TV ama results ephuma instantly nje uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama results aphume khona apho ntambama yabona ubuhle bakhona sibili thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama Democrats thine US wa supporta kakhulu ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke uyabona ukuthi esi sokungani sokule balance la leyo ukuthi ama democrats sibili siwabonile lapha buyina kuma house representatives and obviously ba lose kuma senate seats ama republicans batholile nje embijana futhi ama senate seats but khonoko nje ku create i balance sibili ukuthi anthu yabona umongameli Trump ngendlela ayesevusa ngayo nje oku racism sibili okujengisa ukuthi khona umuntu le inketa bechabe so all these things are going to curb i mantra yakhe leka Trump kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance
sifundo bani singatholwa izizalane zeZimbabwe
isifundo esiqhakathekileyo kakhulu ikho khonoko ukuthi ama elections ayizolo abe about ama issues abantu eAmerica khona uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lati sikufunde nje khona ukuthi ipolitics yethu kumele ibe ipolitics liyane vuthiweyo khuluma kakhulu ngama issues bread and butter issues ezi affecta abantu hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abacorrupt uyabo kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usiaffecta njani thina eZimbabwe njengoba kunje kulama bond notes you know ukudla ku shortages fuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifake umuntu esimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa uyabona Mr. Gandhi
sikhona esinye isigaba okuthiwa khona obencintisa usethena ufuna ubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana okuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule part efana nayo for the past 38 years so wonder yabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siya kubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kujintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. UMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka-30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo ubikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababe iziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekane laye lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga lelibandla ngegama uMathema uthe akhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgazi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikhunga amasosha. Bagijima badobha umnangagwa bamfaka ngoba yena yisivilian. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Ebona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe so bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni bejengisela udubo lolu lapha esithi sidla khona imbuya ngoluthi sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esithola emabhenki waphinda lo hulumende wabo elo minister omthuli Ncube khona kungamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama 2 cents lapho sithumela khona izimali sesibhadala ngoba ama accounts kumbe sithumela izihlobo so uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa lokhubu into akazimanga kuhle anthala basaye ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kulanto kubeyintshontsha kodwa abangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
uvele ibandla lezanuPF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu 2.6 million bangaphuma phandle lapha bangene emgwaqo bazaba bulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC.
Zwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lupane mhlaka 28 lwezi, Sicine ngakontutu ziyathu, Kobulawayo mhlaka 30 lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakutshwa yileli thuba.
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Siyatombothazisa ukuthi ukuphika nalokaita sei kashishikonzero chakusitsa pano sina kunyoresa munhu wose anoda kunyoresa kuti akasvagwarini kautanda kutrashupa ngavave kuofisi verikana pane zvikunetsa zvinotaurwa team office oona kuti mwe vanobatsirwa sei hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Ukuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu, sikhuluma lohulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama-birth certificate ngendaba yombhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nike abantu ama-birth lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha.
Isakhamuzi semambale ematamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezincwadi.
Abantu abaningi lapha vele kavala mabhetha abaningi labanyabala zithupa. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha. Asifuna bethathiswe kuguqulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela. Kuyafuneka amabhetha record tholisana ukuthi ma uyithatha ibhetha record ya expire after 6 months. So mawususiyayilanda futhi kuyinkalakatha yemali utholisana ukuthi awulayo leyo mali yakhona yokuthi uphinde futhi uyayilanda ibhetha record ukuze uyethathisa umntwana ibhetha lezitu.
Unkosazana Nomsasibanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali, uhlanganisa labantwana abafundayo abanancwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhetha. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda, so udubo lwabo babefanele bema-sports. Inkinga kuko kubonakala ukubana abala mabhetha, yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami nkusoneso isimo, isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho usetshonile, ukubana ibhethi uyithole kube nzima. Nginjila mina ngakhula ngilayo ibhethi, kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besendle sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu, ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibhethi, ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe, sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba esiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum. Sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalele parliamente kwelemelika oluqutshwe izolo. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lesenethi kwelemelika, lapho ibandla lama-Democrats eselinqobe khona kudale lephalamende, kwathi elama-Republicans lanqoba kwelesenethi. Isiphathamandla senkonzo yePresbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. Abenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe bathi khona beza kuyabonana labe banga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kuvika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMicklis Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Thafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can be given 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly, but we won't go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese cala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela, sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube ngesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungiswa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye bokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengamamanufacturers awamapakethi asifakenanamhlana ndawonye, sibe ngokuzwisisana ukuthi ngesi sikhathi sifuna abantu abazalungisana ukuthi intengo yepackaging ngakwela ngoba intengo yepackaging ngakwela impokikhwelile isikhosikhwelile and ku-affecta umuntu. So ke yiso kade ama-discussions ethu bebe ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bayenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudla layo isinde abathengi ngamandla.
Ama-prices awo ebephezulu kakhulu, kodwa kunabanye abantu ama-prices aney'ntengo ezinjani ezinconywayo. And lokhu kwacaca yikho ukuthi kutho ukuthi kunabanye abafuna ukuthi bencintisane nama-millers, kodwa kunabanye abangafuniyo and ukwenza wabo kwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela uhulumende laye angazikhangelelanga. And kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethu eziningi singazixazulula. Kulezi ezingamagendo zibhatala ngemanye lapha kulelepa.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflawa ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu kuZulu, hathi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
silethuleleke ngokugcweleyo utaba lwaye ngumphathi ntambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ongumeli wenyanga South edalele ephalamende umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba lamhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kurhulumente ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathi ntambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wignelly Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba umnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawati ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza eofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethi phula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Selby Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekuhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udade wabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhla ka 21 yoyenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhla ka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba umnini bhizimusi olodumo uWikinewu Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholoke isiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats ilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika kwathi elamaRepublicans lanqoba kukhetho lwamalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwetuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.